lapha nalapha okwesibili mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside into engiyaziyo leyo ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi luhambe kuhle. Yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke lawo belokhu bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition iza kunqoka ukhetho. Okwesithathu engikunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela elokuhlapha kakhulu ngoba isuka igcolise konke okumalana ngelizwe njengokwenzakala ngo-2018 abengekho lawo ma-V11 yikho ngachiya indaba ze-opposition zonke nje ngachiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke. Abantu besehluleka ukuthi baluselele ukhetho, besehluleka ukuthi benze into ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo. I-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekele kutshiwo ukuthi wehluleke lapha lalapha, hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla. Kudlaliselwa abantu isikhathi, kudlalwa ngempilo zabantu, impilo zabantu ziqhubeka phambili. Ama-politicians zabo ziqhubeka phambili besemandleni kumbe bekuse-parliament noma bengakusi njengoba khona besikubona kusenzakala.
Kodwa kahle kahle kungathini ngalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC?
Ukhetho lonke olwenzakalayo akuswelakali okukodwa okubili okungahambi kuhle. Kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe. Bekulezo zisolo eziningi ezihanjiswa emakhothi mhlawumbe kungaba yikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo. Lokho kwakuqali ngeZimbabwe nakho e-America kuyenzakala, siyabona uTrump kathesi bayabotshwa kuyani kuyani. Kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo. So iZimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazange asebenze noma ngaphi, ngoba nxa kube le-challenge singathi kube lokunye okuthizeni okungahambanga kuhle. Akuyabe kungatsho ukuthi uthi kukhetho lonke sekumele kuchithwe. Kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yinto esingazenza kuhle sisiya phambili. Kutsho ukuthi phela nebandla eliyabe libusa lalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lona lo luyabe soluphindile, bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo lawo bathi kuqaliswa. Kambe sesingahlala sisenza ukhetho siqalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule, akungeke kube yinsimu engavunwa le. Njenginje mina ngiyisakhamuzi se-Country Park, saphumba ngobuningi bethu sakhankasela uMinister of Finance uMtulinqa ukuthi abe ngu-Member of Parliament. Lakhathesi kulokho kubuhlungu ezinhliziyweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona ukuthi uzasilethela ingqubekelo phambili, kodwa sikuvumile ngoba lukhetho kube ukukhetha kwabantu. Ngeke sithi kuqaliswe kutsha ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangela ukuthi anqobe asenzile ingqubekelo phambili akasaphumelelanga. Abantu yikho abakukhethileyo, siyavuma lokho siqhubekele phambili.